last week lapho esinevele khona eParliament sitshelwe ukuthi akula ma-fuel awokuphendula iParliament libe problem enkulu of late ngokuthi izimali zabo azidispenswa ngu-Minister of Finance. So okucina kuzenza ukuthi izingeziningi okumele zenzakale kuze siqhube umsebenzi wethu kazitholakali. So i-fuel just an example, umzekelo zonje ukuthi nge-Friday sesiqedise kumele siphenduke. Abantu vele abanye ngomele baphendule ngabo-Thursday ntambama. Abantu batshelwa-ke nge-Friday khona lapho ukuthi akuna-fuel. So nxa uhambe ungazilindelelanga ukuthi ube ne-extra money on your pocket ugcina usiba standard ngoba lapho olala khona yabo usuphumile ngapha awuna-fuel yokubuyela koBulawayo. So into ekhathazeka abantu abaningi kakhulu. This week kumele sihambe kuma-post budget committee meeting but again akula fuel ukuya khona ngale. So ukuthi kumele sizifinance ukuthi sihambe khona ngale for this week and ekuphendukeni no guarantee yokuthi get fuel.
Kuvele kuyimalini ukuthi umuntu atshayele imota yakhe esuka koBulawayo esiyafika eHarare lokuphenduka nxa ukuthi kungabhadalanga idale leParliament?
Ngibona ngani ukukuthela ifood tank emotweni sekusuka ngemoto yakho ukuthi inganani on average will cost you $100. It might even be more, not sure. But it will cost you $100. Usihambe. It will cost you another 100 to come back. So to tell you, you must get a rare like a porter, kangakanani. Roughly, for example, close to $200 just on fuel. But also, ungabuya lapha koBulawayo ukuthi ukhona fuel, ukuhamba ku-attend imihlangano eminingi etshiyeneyo. Khona ngale eHarare lapho uyabe ubhoda u-attend imihlangano etshiyeneyo. So these are some of the costs ezikhona. And ale $200 engitshela ngayo yiyo umholo wonke ka-member of parliament. So it becomes extremely difficult to execute your duties. If izindawo zokuhlala, you know, lazo bezinganingi, you know, ziyakhathaza.